Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abekhansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphathintambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa nxa kusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezano PF lisola European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa iMDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Silo mhlabelele kamaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe, ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni, njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Siqoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani loluhlelo kuleli dolobho.
Kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi each team ilabomongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UPH, kule Ngutsheni le Matterday yesizabe sinawo nalawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abekhansili kanye labegovernment. So ngingathi singukhansili sile ndima enkulu kakhulu esingenelana layo kiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abe government nabe council bonke abasebenza ku health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo, lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba hey umkhuhlane lo ubusu sethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lama injections akhona so njengobulawayo siyakwamukela sibili sile njabulo ukuthi asese yafika ama injections la ukuthi ezoncedisa
abantu kuyini lingabakhuthaza khona
sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwa kipublic abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungani unganjani ungadeda
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakobulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lo bona bakhuphuke baya ku-35,710. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC Alliance kulumango, umnumzana Blessing Mandava utshelele umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethesiwe. Isiphathamandla samapolisa eMashonaland West uInspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi kodwa kumangalisa nxa kusenziwa i-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke njalo basebenza le-opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokho bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo bakhuluma ngezephulamthetho. Umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli xa kuabantu babo be-opposition labo abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo bese kuthiwa xa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo hayi mbona azoze betshintshe laba abantu vele azozokutshintshe lutho izitha zethu lezi abancindezeli abantu abasincindezeli labo lakathe abathokozi indaba abayilwela yindaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo njalo ba-advansa i-interest zama-political parties anja abo MDC Alliance. Abantu babo lawa babatshela ukuthi lesi bafakele izinto zenoto bafakele but abantu babasafayo ngoku.
Umnumzana belief ka ule ngowebandla lezano PF. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZANU PF ngezenzo zayo. Lanamhla lokhu European Union lamanye ama democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi iZANU PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama targeted sanction la asulwe. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU PF khana ngani sivala ngama sanction sisenza icorruption sisenza konke sithi ngama sanction. So ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi. Yikho ke sifuna ukuqondisa imqondo ukuthi ama sanction nila afakwe izano ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezikhali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries. Yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu bezano baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Umhlabeleli wezindanso uSoldier Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxanje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni. USoldier Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasotsha akhalise impopo emphelekezela namuhla.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namphawafuwe mbula.
Kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yamandebeleni bathi ilanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye indawo izilimo sezisifa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ubulo wangezansi emandebeleni useleminyaka ethile ubhekane nendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isakhamizi sale indawo ku-World 13. Ulunga uchazisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khona abanxa ezivaleni lapho udaka ukuthi lunjani. So lidube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi asi kuphela nje kuyakonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uSandro Khabo ohlala kwa 13 laye uthi izulu eliningi kanje limthathele lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khona kwesikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo Adam Kandla we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambeke lisikhumbule kathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagatshopo izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Konke kuhle uGantshompo lo uchaza efika le aphenduka yele ayi kuhle nomlimi siwathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dori Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso yefertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiyo into ejwani fertilizer kodwa ayisezadopa akufanani lelanga.
Abalima ngesikade belenhlanyelo kunye lemvundiso yefertilizer lomquba bakhanya bezavuna ukuzwayo lonyaka. Nkosazana Nothando Moyo ngomunye wabakhangelele isivuno esihle.
Limile into eziningi, amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke isoyabeans, le-velvet beans, okunye silimela inkomo yenje. Le-yellow maize lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni esifuyo zizathola amanzi zithole lokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukuna kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Mina Studio 7 Irisville embalabala igamela ukwenza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nodokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente. Sicubungula okuphathelane le-COVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyeni ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus.
Esibholaneni besondelelana eduzane libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla kuyini abangakwenza
ama sanitizer ngathi vela endizimba kwamani bese kaphela bakhethi ungakhetha ngeshesa sibili bayanceda ngisikhala abantu ngathi ngishesa bakhela ukuthi njani vaccine ifika mina ngokuqala ukubhathisa nemisizo ngiyokubalani ukuthi ngiyakwazi ngoba ukuthi
ngamaphandleni lapha ubona ingani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlali
bayakwazi bene kulama radio kulani kulama app bese ukukhulumisa sihlezi kuma radio every time so emakhaya bayakwazi ukuthi kule vaccine ngoba abantu emakhaya abantu bakhuluma ukuthi bayayazi
wake waphumela egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le-coronavirus usunjani kathesi?
Wagula futhi kakhulu ngaphola ivaccine ungaphola uxolile namhla sengijwayisile futhi i-PCR ngokuzungele ekhalane ngiqalaqoti ngiphume ngi-negative sengithola sekuthibekwagula abantu engizengahambe edubayi ngavuya ngahedwa kahlele yinto edubayina la yiyoengaeni.
Njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabela ukuthi mhlawumbe ingaletha ezinye njalo izinto
kuyazwakala
Njalo, engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele iParliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love? Ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe esizwe i-national hero okwenziwa induna uVezi Mafu.
Hayi, kahle ke, ngibonge Baba Gande. Sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7. Thina njengabantu bemathebeleni akusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizewa iZANU-PF ngokuthi iphiwe liberation status. Ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso, ngoba iZANU-PF angithi yona vele ngiyamanga, yabunjwa phezu kwamanga, yonke into eyenzayo ngiyamanga. So akusiyo into emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco. Into eyiyo esimangalisayo kakhulu ikuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako, njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yi-liberation hero. Asazi ukuthi uliberate bani ngaphi. Okuphela thina esingafisi ukuthi sikuveze ukuthi iZANU-PF ilamanga, zonke izinto ezenzayo ngezamanga. Lalabo akade bengakholi ukuthi iZANU-PF libandla lamanga, silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokhu okwenzakale sikhangela udaba luka baba induna nkulu uMaduna, sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye eqiniso ebonisayo ukuthi iZANU-PF ayithembelelanga.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla leZANU-PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho, ayisiwe yelizwe, ayisiwe yesizwe, into yeZANU-PF lebandla leZANU-PF. Okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi, kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu kumbe sizenzele thina yethu heroes eka kumbe singabantu bemathebeleleni kumbe
uBulawayo City Council yedwa njengobana kulele distanding nje sikhohlwe ngento yeZANU-PF ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu sesiexpect ukuthi iZANU-PF isirecognize mbona ngathi lati siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kulokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abe Studio 7 lisale kahle
loke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasetsholotsho izikhulumela
ngilingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-album yami leyi album yami yesi-9 shiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalante leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi itsholotsho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalati zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami imsakazi bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohlwa siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethi abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
beqhubeke bengisapote beqhubeke besenza njengokuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokaMasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
Zambinana, when you're in your life.
sigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.